Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 5 kuMbimbidi 2023 ngoKipps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Saka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iblitz lapho sithagethe khona uregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulontanga.
Amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ilungiselela uhlelo olukhulu lokubhalisela ukuvota.
Akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho ukuthi abanye abamabandla bethi hey lapha kuje laphana kunje kulokucebelana khona ukufana kunjana, kodwa hayi isikhathi esinyengalethe eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula okunjengalokhu.
Abakubandla leZANU PF Party, amabandla wonke agagasela ukhetho oluzayo ngokuthula. Kwezamasiko sixoxa ngokudla kwesintu okugcwele indawo zonke eZimbabwe. Salathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla leZANU PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhlaka 12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Ostalos Ziziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele, ikakhulu emaphandleni sikhulumisana labantu. Lokukuhambisa ke amaflag yakwazi ukuthi ke siprinte amaflag more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambe ke imessage yethu yenguquko yokubana ke i-TPC imelani njalo ke singangena kuhulumende ikuphi ke esifuna ke ukulungisa. Yakwazi ukubana ke mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iblitz lapho sithagethe khona uregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke ethathe ke isinqumo sokubana ke uregistile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele beregistisa abantu beseduze ke lezindaweni zenu balaleli Zimbabwe. Enhle yiyo indaba ke sifokasa ngayo sisemkhankasweni, abantu ke sikhangele ukubana berejise ukuvota, yiyo injongo yethu le program yethu ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mshongelwa Ndlovu, isikhumeli sebandla leli uthi sebedinga abazancintisa kukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogram yethu esiyiphethe khathesi yikuxoxisana labantu lozulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele konke amadale e-local government, ephalamende, lakusenate. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani abangasimela. Ye, siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa, sihlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesidiscover amajaha wethu awe-security le-intelligence, sedisicove ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary, abantu abangasomaphoyisa. iZANU PF sithatha abantu nje bathatha kuma structures wabo, kuma branch wabo, befakwa ema police stations throughout the country ukuthi behlukumeza abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo abekwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu abaprofessional kakhulukazi. Laba benza into ezingayisizo akusiyo amaphoyisa ethu, ngabantu abathathwa kuma structures befakwe banikwa ama uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlulekiwe mhla ka 4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabatsha. Baqeda iviki yonke amapholisa egijimisa amayouth lalabade bengabaqoqi bethi yenzani lokhu liyenze sokuze siliklie. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hayi umhlangano wabangeke bawuginye. So-ke akukho free ukukhampeyina kathi eseZimbabwe ngoba iZANU PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingakliye amabandla anjengelethwe leMthokazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima amapholisa.
There is only one political party eku-top gear yama-so-called elections, iZANU-PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakhampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi masi-aplayela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imihlangano ngabasikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhla ka-24 September last year e-Cross Zengenkayi. Amapholisa ayeyalila ukuklia bathi abala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi eNkayi South. Bathumela i-riot, anti-riot trucks kugcwele amapholisa from Bulawayo abanye basuke eKhwekhwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. The very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu, but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhiphe ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeyine.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party yinye kuphela ngu-president osekhona, u-president we-party onguye wakhethwa i-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa ngabantu bazakhethela khona ngale kusho kuma primary elections ukuze sikhethe abantu abayibo abazangena ekhethweni ku-general election. Usokuqalile sibili khonokho kwenzakala ukuthi abantu babe lokhu bekhulukhuluma kodwa hayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa bebangama candidates lawo sebeqalisile imisebenzi yabo lalawo abakhona ade bevele bekhona bebambele ezo zikhundla labo ba babizi la walungisa izigamba zabo walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo kodwa kulokuthula ukuthula kukhona sibili kakhulu akuthandabuzi angithandabuzi ngakho lokho ukuthula kukhona okutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje sikhangelele ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula angikahlangani lohlupho sibili lukhona. Hayi akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana konokwana kunjana kodwa hayi isikhathi esinjengalesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula kunje ngalokho kulokuthula sibe lokuhle kakhulu okokuthi sikhangele ukuthi ukhetho luzahamba kuhle njalo.
Kukhangelelwe ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa uba amapolisa izolo kusihlwa avimbe umculi olodumo uNkidi ukuba acule ingoma yakhe ethi Ibotso eBlue Roof eChitungwiza. INewsZimbabwe.com ibika uba amapolisa ecele enkundleni lapho uNkidi abeculela khona amtshela ukuba amise umdlalo wakhe. Ubesecula ingoma le ekhokhoza okwenzakala eZimbabwe. Okwenziwe ngamapholisa okucaphule abantu akade bemlalele ecula. Amapholisa axothe eBlue Roof abalandeli baka Wallace Chirumoko owazakala ngegama lokucula elithi Winkidi. Ibandla leZANU-PF lisola ingoma ezikudlalade likaWinkidi elitsha ilesihloko esithi Eureka. Ingoma etshaya kuzwele ngethi Ibotso. Sehlulekile ukuxhumana laye kanye lomqondisi wenhlelo zakhe ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sehlulekile njalo lokuxhumana lomphathi ntambo wezindaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe kanye lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa ukuba eleRussia selihlasela ngamandla edolobheni leBakhmut kwele Ukraine lapho bantu asebebalekela khona basebaleka khona behamba ngenyawo athi izimota ngoba kuyahlupha sebekhonjwe lozelwe abezindaba abeza Associated Press bathi ibutho le Ukraine selivule umkhandlo ukunceda ababaleka edolobheni leli besiya eKromov. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba uzakhetha abaphathintambo abatsha kusasa bakahulumende kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba umkhokheli webandla leli njalo okweminyaka emihlanu. Uzakhetha lo msekeli wakhe omutsha kulandela ukuthiya umsebenzi okwenziwe ngumnumzana David Mabuza ngeviki ephelileyo. Ibandla le-African National Congress lakhetha inkokheli entsha ngomfalakazi ngomnyaka ophelileyo. URamaphosa ukhangelelwe ukuba uzancedisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Sobe isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Sigcina amasiko wethu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Martin Mlilo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Mlilo, kunjani mfowethu?
Ngiyabonga Tobe, ngiyabonga kuba semsakazweni. Ngiyabingelela futhi njalo labalaleli.
Yes, sabonga kakhulu ke ukuthi sikuthole namhlanje. So akusitshele ke kukhanya kulezi nsuku izulu liyana sibili. Ngalisina izulu kulezithelo zeganga eziningi kakhulu. Iziphi esezikhumuzwa ngabantu kulezi nsuku?
Siqale khona ngasemasimini Dube, izulu line kakhulu okutsho ukuthi emasimini abantu kuyathembisa ukuthi bazovuna. Kanti njalo futhi kulezidlo eziphuma emasimini ezigoqela ulude. Khumbula ukuthi abantu bakithi ngabantu abathanda izinto ezifana lolude, ezifana lamacimbi, ezifana futhi njalo ledelele. So lonyaka sijabule kakhulu ngoba siledelele, silolude kuningi kakhulu ngasemasimini. Kanti futhi njalo emasimini ngaphandle kwalokho sesisidla wona umumbu. Abantu bayasutha izisu zibomvu. Siqhubeke futhi njalo emasimini imfe, hawu kuyajabulisa Dube lokho esilakho. Abantu bakamphakazi bazovuna badle basuthe.
Ye, ngaso sikhangela egangeni la kulana.
Sikhuluma nje ubhunzu awasikhulumi, sekuyaqala ukuvuthwa luthelile luyamangalisa. Kuyajabulisa kakhulu lokho, asikhulumi phela ade sizipika ngomthunduluka nje ezinyangeni ezimpalo ezidlulileyo. Khathesi nje sikhangelela ukuthi kuyavuthwa omqokolo, kuyabekwa umnyama, kusesabeka egangeni izithelo kuyesabeka. Konke lokhu kuchaza ukuthi abantu bayadla izithelo zeganga basuthe. Kanti futhi sikhumbule futhi njalo noma ukuthi ukudla lokhu izithelo zeganga izithelo ezilomsoco omangalisayo. Kanti njalo bengikuvikilele elidlulileyo bengisematopo lapha ngibona imhlali layithelile kumangalisayo. Matembenje abantu baya bezifika kwesabeka.
Ye, singathi siqatheke kanganani izithelo zonke lezi sinxa sikhangela lakudala phela zazidliwa okunye okumangalisayo.
Ngifisa ukuthi ngikubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga zibaluleke ngendlela emangalisayo emuntwini. Singakukhangelisisa kahle abayenza ucwaningo ososayensi bayakuchaza futhi bakubeke kuqace ukuthi izithelo zeganga esilazo esingathi phecelezi our indigenous trees zibaluleke kakhulu okwedlula futhi njalo zilokudla okwedlula lezi esingathi ngama-exotic fruit ezigoqela ama-apple banana. Kithi omgwadi omthemiswane izihlahla ezilokudla okulomsoco okumangalisayo okwakha umzimba okuqinisa umzimba okukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele izihlahla kanti futhi njalo bazijabulele ngoba ziyikudla okulomsoco okumangalisayo. Yikho engikufithizelayo engikugqugquzelayo kubalandeli kanti futhi njalo kubalaleli.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Emlilo. Ungadinelwa kusasa likholise ukudla izithelo zonke lezo baba.
Asibonge kubalaleli,
sibonge kuDube. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Sibonge babu nkomo labalaleli into engiliphathele yona namhlanje ngale ntambama into ejule kakhulu 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 ngizathanda ukuthi sibheke indaba yesipho siyini isipho uma umuntu athule isipho uzibiza umprofethi uzibiza umthandazeli uzibiza isangoma uzibiza ubunyanga siyini isipho sibuya kuphi isipho siyombona kanjani ukuthi lo muntu lesipho ekuzikathixo isipho asiqhamuka esikayini from nowhere isipho awuhambe uyozila 40 days, 20 days, 5, 7 days ukuthi sekulesipho ayiyenzeki le nto isipho awuphumuye kwenye indawo uphume ngiye kwamanye amazwe ngiyebuya ngithi sengiyisipho ayiyenzeki le nto isipho uzalwa naso umncane uba nempawu abazibonayo ukuthi lo mntwana ulesipho uzalwa naso isipho isipho sibuya ku-bloodline kulineji yakho isipho sonto ohambe uyoyifundela uzalwa naso isipho yinto ophumalayo esibeletheni ilineji lelineji lelineji kale ukhona ayisekhona izipho enye ilineji yothi iphiwe isipho sobuprofethi enye iphiwe isipho sobuthandazeli enye iphiwe isipho sobungoma enye iphiwe isipho sobunyanga yisipho abanye baphiwe ubukhosi isipho siphiwe ngokungafani ngimbona kanjani ukuthi isipho kumele ubheke le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo yayikhona na emuva kokhokho bami ma yayingekho le nto ngiyithethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyisangoma ngiwumprofethi ngumthanda le nto engizibiza mina ukuthi ngiyiyo engizipha mina ithayihle ngithi ngiyiyo ngempela ngempela ibikhona na emuva kokhokho bami ngoba isipho asiqali ngawe isipho sibuya kulineji ku-bloodline yakho xa uzibiza umprofethi kumele sibone ukuthi babukhona emuva lapho abuya khona yi-bloodline ephiwe ubuprofethi yi-bloodline ephiwe ubunyanga yi-bloodline ephiwe ubungoma ngiyeke ngizibiza umprofethi kithi kade bungekho ngiyeke ngizibiza ubungoma kithi kade bungekho ngibuthethe kuphi le nto ngizibiza ukuthi ngiyiyo ngiyithethe kuphi ngaprofetha ngenze yonke into enzima kabi but le nto engiyenza ngiyithethe kuphi uma kithi yayingekho ngaba yisangoma esinzima kabi kodwa uma kithi lesasi babungekho ubungoma bungekho ubunyanga ngibuthethe kuphi ngoba yonke into ilineji lelineji iphiwe izipho asipho asiqali ngami namhlanje angeke ngithi sengihambe ngayozila sengibuye sengilesipho no isipho yinto ophuma la esibelekheni akukho umprofethi akukho bani angaza ngithi isipho akukho sangoma akukho gobela ongaza kuphi isipho isipho yinto ozalwa nayo le nto ozibiza ukuthi uyiyo nga okhokho bakhe emuva bayayazi na ngoba kumele siyibone emuva lapho obuya khona yiyozositshela ukuthi wena uyini yiyozosikhomba ukuthi wena uyini ngoba zonke izipho zibuya kumdala ubungoma bubuya kumdala but aso dimoni isangoma eselapho umuntu aphile yonke into enhle unkulunkulu umdala ngoba isihlahla sidalwe ngumdala akekho umuntu wadala isihlahla umdala umuntu oyenza into enhle ebantwini bakamdali umdali omphila womandla kube ezweni sifuna iphawa lalofona kuthiwa lalokuthiwa ngilasikwayo emhlabeni kunje kuhlangahlangene awusamazi ukuthi liqiniso asibhekene emuva lapho umuntu abuya khona yikho kuzasambulela ukuthi lo muntu ungubani le nto athi uyiyo uyiyo ngempela sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho mdali wakho konke lina bokhokhela liphi wisdom siyakhuleka njalo kumdali wenu khanyiseleni simazi sibe lamehlo omoya siyokwazi ukwehlukanisa iqiniso phakathi kwamanga ngoba kubi ezweni
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kulo untungami linkomo
Daniel Nxumalo ngibingelela izihlobo zami eziselubhani esigabeni okuthiwa yilubhaka ward ngikhuluma manje ngisebubi district ebubi district kuneng enyikubonayo okuzwisa inhliziyo yami ubuhlungu. Abasakhulayo basebenzisa izidakamizwa kakhulu, sebebulele impilo zabo, abala future. Ebubi asilantuthuko, siswele umuntu ongasenzela intuthuko ebubi esigabeni sika ward 9. Asila regression, asilani, so siyehluleka loba singama youth ukuthi singathi sifuna ukulima, sisenza intuthuko ebubi, singaqonda nga, singancediswa ngubani? Yebo, of course, ukuvota siyavota ngeminyaka yonke. But amakansila ethu esiwavotelayo asuka engasinanzi. Amakansila awinayo ukhetho asuka ehluleke ukukhokhela abantu, bayehluleke ukuthatha izikhalazo bazihambise ku-MP khona lapha ebubi. Siyacela ukuthi masingathola ukuncediseka, lisincedise kakhulu esigabeni sika ward 9 ngeregression. Ngoba i-youth isithwele nzima.
Kuyini okunye?
Ngikhuthaza ama-youth ukuthi asambeni ngobuningi bethu si-register ukuvota. Sivoteleni umbuso omutsha. Sivoteleni impilo entsha. Ngoba umbuso omutsha mhlawumbe ungasiyenza sibe the future yokuthi siqhatshwe emsebenzini. Ngikhuluma nginje ngihlezi ekhaya, akukho lapha engiqhatshwa khona enkampanini. But ngingumnyuto okufuza ukuthi alubana ngisese the future ukuthi alubana ngiyasebenza. Ngakho siyacela, please, ngiyakhuthaza ukuthi ama-youth wonke awasukume ngobuningi babo li-register ukuvota. Mina nginje ngiya-register ukuvota. Ngi-register ukuvota mina. Ngivotela ibandla ele Citizens Coalition for Change, CCC. Mina ngingasakhulumeli abanye abantu, yilo ibandla engilibona ukuthi ngilifake embusweni, silibona ukuthi lona lenza njani.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Daniel Nxumalo okonakale eMathabeleland North. Waye unozinto wekembu le Highlanders uSidney Zimunya sewafulathela umdlalo wenguqu. Usencintisa emdlalweni wokugijima. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Wezimunya ungene emdlalweni wokugijima ngomnyaka ka-2010 njalo uthi uyasithiseka kakhulu ngesinqumo esokudinga umdlalo omutsha ngemva kokuthatha umhlala phansi emdlalweni wenguqu.
When I just started running, ngabona ukuthi that's a good peace of mind when I'm running. I went to my first marathon in 2010. I enjoyed it. It was like a duck taking to the water. Ngathi kanti lapha kunje so, ngapha akuna mntu ongishawudayo, ngapha akuna mntu ongithethisayo. I've got a peace of mind. Whether I come last, but at the end of the day, my body wins. Ngiyalingwini. Ngakuthatha and gradually as it all went. I'm enjoying it.
UZimunya udlale kuqembu leHighlanders ngeminyaka yama-1980s njalo udlale endaweni labadlali ababelodumo ababalisa umuyi uMercedes Rambo Sibanda kanye loWillard Mashinkila Khumalo laye osewadlula emhlabeni.
Ngithe ngifunde lo Bengula laphana kade ngilo Rambo ngilo Dumisani uSavimbi uNyoni kuthi ngithi sethiyemzilikazi lapha MYC sihlangane loWillard uyabona. Sithe siya ku Alibaba ngathi sefika sihlangane la kumpumelelo Jowa wevela ngathi naseLozi K ngathi kodwa ezikolweni lapha siyebe siye sahlangana sadlala sabazazana ukuthi umpumelelo useLozi K uWillard usemzilikazi oSidney baseLobhemula kodwa siyadlala against each other kodwa ngathi sikhamba ntambama sesiyo sihlangana ku Alibaba ngo 4 o'clock sesitrainer sesiyiHighlanders kodwa mina ngisuka ibhola lami ngiqalisa ukudlala ngidlalela iZimbabwe Saints. under 40. Ngasuka Zimbabwe since under 14 kwaba lokungakhulumisani kuhle. U-Alibaba babe dinga goalkeeper umpumelelo Dzoa nguye wabuye wathi sithi vela sila goalkeeper ngalo kuma under 16. Yiko wami uhambe u-Alibaba wathi ngifika vele wangamukela ngezandla zonke ngoba vele wayethini ngawo lapho kudlala imzilikazi le-Lodge kuyabe khona la enjani ebona ngesikawut.
Ngaphandle kokugijima uzimunya ufuya imvundla njalo uyalima uthi uyathola imivuzo kanye le mali emdlalweni wokugijima kodwa kwesinye isikhathi kusuka kube nzima ukuba ayencintisa kumijaho eqhutshelwa kwamanye amadolobho ngoba enyela bamphathisa ngosekelo lwemali ama-sponsors.
Ngaqalisa ngisakholisa at the end of the day ngakubona ukuthi hayi kulokudlala I can win something especially ku-class yami. I'm a masters, I compete with the masters. So ngiyagijima lami ngikompite nge way I train sengabona ukuthi hayi lami la ngingaphathela ongabantwana kwami okuyisinkwanyana ngiyakompita.
Uzimunya nguye owayengukapteni weqembu labasakhulayo ele-Highlanders labadlali abaneminyaka engaphansi kwelishumi lathoba nomunye elinqobe kumncintiswano we-Aberdeen City International Football Festival ngomnyaka ka-1987. Ngeminyaka esadlala ubencintisana lo-Peter Nkomo kanye lo-Smart Moyo ukuba ngunozinti weqembu le-Highlanders. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ngiyabingelela ngiwumkhanda ozikhandayo umfana ozalwa eCholosho endaweni yakwaNgqula. Empeleni elithi mkhanda ozikhandayo kuyigama leqembu engizibiza ngalo ngicula uMaskandi. Mina igama lami lokuzalwa uMichael Dube Thokozisi Dube isibongo hamba wonke lawo magama. Elinye ngalithiwa ubaba, elinye ngalithiwa umama. Ngiyabonga. So angifisi ukwahlukanisa lawo magama ngoba angifuni ukukwatisa abazali bami ngoba bengaseke emhlabeni. Ngifisa ukuthi nje ihambe wonke njengoba njalo. Bese ngizalana emculweni ngiqale ngonyaka ka-2021. La engafika khona i-albhamu isihloko esibizwa ngomthwakazi. Ngabuya nge-albhamu elidlulile enyakenye elalithi Inyamazane Ezacile. Sengiphinde ngabuya futhi ingane zakwethu nge-albhamu elisha sha. Lisashisa mpela ngoba nje ngasho lisesenabo 4 days iphumile. I-albhamu lami elisha sha isihloko sithi Bazali Bami. Ngizibiza ngalo igama mkhando ozithandayo isihloko Bazali Bami. I-albhamu engisebenze kanzima kakhulu kuleli ngoba angifuni ukuthi manje ngiloke ngenza into eyodwa kube sengathi mhlawumbe angikhuli. Ngikhulile kakhulu kulokhu, ngithemba nani nizokuthokozela. Lana kunengoma ethi Yitho Dube Omthembo Omvelase Savela Kwasa. Ngoba ngesinye isikhathi ma usenza into kumele uke uhloniphe isibongo sakini. Ngoba lento ngiyazi ukuthi ngayiphiwa abakithi andinabanye abakudube ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela le ngoma.
Sowukhona umkhandi abancane, sowukhona 2+2 ngithi wabatshela ukuthi yitho makakela endleleni bethembe inkaba bathulise mthulise ukhuluma thina-ke mani angihambi ngedwa lonyaka ngiphethe usizo omdala umakhwela intabo.
Kulo Michael Mthokozi Dube umthembo ozithembayo ngesithi Yitho Dube yekunjalo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele besilazo. Amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission lungiselela uhlelo lokubhalisa ukuvota. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisayo umthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.